isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMabasa 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni inengi lesithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endutshana kakhulu.
Isivumelwano esikhona sithi kungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabe hleli uyithiwe ikhethi nayi-500 but akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu lona sokuthi-transfera ku-eco case ukuthi ayithola leyo case ayikho.
Iningi lithi akukho okujabulisayo ngozibuse othakazalelwa ngolwesibili kuyona le iviki njengoba kule ndlala, ukuswelakala kwemali lemisebenzi kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu. Siza kuzwa iziphathelane lephasika silomfundisi uSeni Sibanda.
Ndiyananzela ukuthi bebonke uJesu usevukile kwabafileyo wabuyela njalo ezulwini wabathiyela amandla okuthumayela, yikho ibandla elakhiwa khona. Ibandla leli esilaziyo ngathese likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili elizweni inengi lisithi lanxa lifola emabhanga alitholi lutho, kukanti abanye bathi bathola imali endlutshwana kakhulu. Ukuze sihlaze udaba lokuswelakala kwemali, sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho elizwe uMnumzana Vulisani Ncube, yena oqala ngokusichasisela ukuthi kungani esithi ukusetshenziswa kwedola lemelika elizweni yikho okubangela ukuthi udubo lokusilela kwemali lumemetheke.
Idola leMelika uzananzelela ukuthi khathesi abalalo bayaligcina bengelashuwa ukuthi kuza kwenzakalani. Njalo ama-bond note lawo akumelanga ukuthi bawalethe adlule i-certain figure okwenza kube nzima ukuthi indaba ye-cash iphele. Abantu bezimbabwe bavele bajaiza uhlupho, wonke umuntu uthi angathola la i-cash ayifake eceleni sesaba ukuthi kusasizavuke ngekho, so akusezovele kuphele. Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lipula kumbe lirandi, ikakhulu irandi, ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe, lapho into zakhe zizaba lula.
Kungomunye wengcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe owasithi kuhle ukuthi uhulumende azame lokuletha ama-bond notes. Ulokhu kubona njalo yini?
Mina okokuqala engakwalayo ebantwini kwakuyukuthi i-bond note iza kwenza ukuthi izinto ziphele, iza kwenza ukuthi sibuyele ku-2000, lokho ngakwala. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okokuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka libe ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulekuthenga eMelika. Kwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngingawusuzithengiselwa amanye amazwe zidule. Kube kanti indlela eziyo izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela nesebenzisa ngayo i-overfleet ziyadula. Nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe eZambia usebenzisa amakwatsha, ezenziwa eBotswana, okwenza ukuthi indlela esidlisa kwamanye amazwe they are not attractive. So ibuze umnotho ngeke ukhule ngitsho.
Lo umnumzana Vulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi iningi emadolobheni lisithi liswela imali emabhanga, abahlala emaphandleni bathi umangoye ulokho elala eziko ngoba labo babhekane lohlupho olufanayo kukanti lezilimo zacha emasimini. Uhulumende usanda ukwethula impumela yokudingisisa ekhomba ukuthi isigaba seMathebelele North yiso esikhokhelayo ngendlala kanye lobuyanga obukhulu elizweni. Sixoxe lo Councillor Sicelo Mpofu ka Ward 21 eNkayi ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Ngathi labana abalima ngabo November, early November kusiya ku late early December, isivuno sabo ngaphosa ukuthi sihle. Kodwa laba balime ngo-December kusiya ku-January, izulu lasuka labaliningi lana kakhulu, kwabuya futhi kwaba lesihlava lesi esibe khona emasimini abantu. Abantu bathe besithi bananzele kavele besokonile emasimini. Bona laba bavunileyo abakaNovember, December, ungaphosa ukuthi kungcono, kodwa akuyindawo ngoba isilinganisi sabo sabantu abazavuna kulokhu balutshwane kulalaba abangavunanga. Njalo nxa uqathanisa kuzigutshiyana langezigaba kulezinye izigaba ngathi amawadi angani izulu laqala ukuna, bona ke bangcono baphosa bangani bavune ngcono lapho baqala khona bahle baqala ukulima. Laba babalimele emuva ngibalesele nje amawadi njang ngikhangela kuluhlu lwangithi ngapha wadi 20, wadi 21 kusiya ku-22 kwamanye amawadi esengingafika khona, hhayi umuma wakhona kakukho muhle.
Bathola sizobani abantu?
Wakathesi abantu impilo abayiphila yikho khona kokuphila ngokukhongozela. Kathesi ngikhuluma so nje bekule World Vision akade esenza ama-cash transfers, abantu bephiwa ibephiwa imali kulinganiswa le muli olayo. Umuntu oyedwa ikhanda elilodwa beliphiwa imali engange-$5 sokusiya ngithi mingekho injani. Then bekuleyinye futhi program e-government program e-Food for Asset, ukhona kade besebenza beholiswa ukudla amabeke besenze 4 hours a day bengisebesithe ekupheleni kwamalanga abo akhona 15 days sebephiwa-ke u-50 kg yomuntu. Then bekusuthi labana abayi-60 years and above yiba kade beholiswa umumbu lanxa bengasebenzanga. Kodwa zona lezi nhlelo engikhuluma ngazo ayisikho ukuthi bezisenelise ukuthi zithathe bonke abantu, kukhona kade besalele ngaphandle abakade vele belohlupho lwami lwendlala.
Sesikhangela-ke labo abaziphandelayo, sinjani isimo semali?
Isimo semali asimanga kuhle, abantu bazama ukudinga izimali. Khangela kubona laba sithi bona bade bephiwa ama-cash transfers, ubeyithola imali kodwa ukuthi ayenze lokhu ukuthi ayikhuphe ayithathe ayiphathe ezandemileni yakhe bekunzima. Lakathi singikhuluma kanje kunzima. So kwenzakalayo ukuthi bebethi bangakufakela imali, imali leyana bekumele umuntu wakhona kumele ahambe aye esitolo kuma-escrow agent ayeyichitha yonke, angabi lesento ozayiphatha ngezandla. Ngoba nxa efika laphana efuna ukuthenga using ecocash engathi ufuna ukuthenga, umuntu wesitolo layo ngizamtshela ukuthi kanamali, okutshengisela ukuthi i-circulation ye-bond note elizweni leZimbabwe ayizange idala umehluko. Ibonakala ukungena kwe-bond note elizweni kubangele ukuthi kwande imizila yamalayini abantu belayinele izimali emabhenki kuma-ecocash kusweleke izimali. Kulokunye futhi lokuthiwa ngu-ecoshoe, ecoshoe okuncedisa ngezama-funerals. Lakho abantu they are complaining ukuthi isivumelwano esikhona sithi ungafelwa kumele umuntu ayephiwa imali yomuntu loyabefele uyiphiwe i-cash nayi-500 DP cash. But akusenzakala sokusenzakala ukuthi umuntu lona sokuthi-transfera ku-ecocash ukuthi ayithola leyo cash ayikho.
Lo mnumzana Sicelo Mpofu, Councillor ka Ward 21 enhlanganiso eNkayi, njalo engumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council, sixoxelaye ekhona le eNkayi. ELeZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa ngolwesithathu kuyona le iviki lathola, ngolwesibili kuyona le iviki lathola uzibuse kumbuso wabelungu kuyona le inyanga ngomnyaka ka-1980. Uhulumende uthi amalungiselelo okuthakazelela leli langa asesemaphethelweni. Lokhu kwenzakala iningi lisithi akukho okujabulisayo ngozibuse njengoba kule ndlala, ukuswela imali emabhanga kanye lokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni. Sixoxe lomnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla leZANU PF, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, kuvele ngakini lanxa kulanjwa kungakini, ilizwe nxa liphakathi kodubo liyakhangela ukuthi kungakithi awukhalali umuzi wakho ngenxabana ngakini kulodubo. Okuqathekileyo ukuthi abantu bahlanganisa amakhanda, uhlupho lukhona lulungiseke. Yes, liqiniso ukuthi abantu emabhanga imali kabayitholi njalo balungiselela ukuya emakhaya abanye. Nxa beyitholile abanye bayithola ingamatshe behambe besindwa, yiludubo lukhona.
Kuloku khonona kwabanye abalwa impi yenkululeko ikakhulu kuvuyo lezipra abathi bayabandlululwa nguhulumende okhona, njalo le mbali kazibuse ayilandiswa kuhle, uyavumelana yini lakho lokho?
Ngimangele bengikhangele i-TV kunsukwane zisanda kwedlula. Okokuqala, after a long time ikhitshwa imbali yelokhuzeni yezipra lamajaha lapha ayesilwa ekhona ekhuluma ukuthi lapha osenzakala lokho into ebingajayelekanga, yikho engubonileyo. Kuqakathekile ukuthi imbali ikhitshwe njengoba iyiyo. Abantwana abasakhulayo bekwazi ukuthi bonke abantu abalwele ilizwe balwa njengoba ubuchilo nje ukuthi bakhonona ngokuthi bayabandlululwa. Ngithi mina hayi, nxa kade kukhona khonokho ungani kulomehluko, ngoba ngibone lawa majaha esima lapha ayekhona ekhuluma ngakho.
Ikusasa uyibona injani kwele Zimbabwe njengoba sisizwa njalo ukuthi ibandla lezanu PF liyavumelana njalo ukuthi uMongameli Mugabe ancintise kukhetho oluzayo?
Ikusasa mina njengomtshumayeli ngikhangelele uNkulunkulu ukuthi uzasigayida phakathi kobunzima esikibo. Nxa kumbe kade singenzi kuhle enxebe kuluswazi kade siluthayo, kodwa kuqakathekile ukuthi size sifuqe ngamadolo sicele uMdali ukuthi asikhokhele phakathi kobunzima obungabukhona. Into engiyikholwayo mina yikuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu, noma kungaze kube ngubani kusasa. Nxa abantu bengazanga batho ukuthi hayi lapha awuhambi kuhle, kuzafanana.
Lo ngumnumzana e-14 Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, sixoxela ekobulawayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hove. Namhla mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls, sizabe siphatha udaba mayelana ngendlela ezichiyeneyo zokusiza abatsha ukuze sibambisane, ukuze siphakamisane njalo siqhubekele phambili ngemva kokhetho oluzayo. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube, masiyihlabe le ndaba.
Mina ngokubona kwami I think njengabantu abatsha we need to, kufuze sibambisane, singacabangeli ukuthi someone will do this for us. If we need something ukuthi kutshintshe kumbe kuqhubekele kuyilokho kuyekho khona, we need to act. Singamele ukuthi abadala bazasenzela, singamele ukuthi abanye abantu abatsha kwezinye indawo bazasenzela. Thina into ofanele siyekwenza, siyenze lokho esifuna ukuthi kuzasiphathisa njengabantu abatsha.
Abadala bangayala ukusinikeza amathuba okutshengisa umhlaba wonke jikelele amakhono ethu. Kumele siyenzeni ukuze silethe utshintsho esiwudingayo ukuze sitshintshe isimo sabontanga kwele Zimbabwe?
I think ngokuzama nje ukuthi sizoke sikhuluma like athethi ukusebenzisa konke ongamahlalo kwezena ama-radio channels anjengawona lapha manje ngapha malutshwana angavunyelwa kumbe angayenza khona ukuthi wankhona sesize lapho ukuthi sikhala sisithi. But ngokwazi kwami ndine-experience esike yaba khona,
thina abatsha abaphila pheshe singayenzani ukuze lathi sisize nina abontanga abaphila kwele Zimbabwe?
Ngikhumbula kudala kusenziwa i-People's Trade Constitution. Bekulamanye kulezi inhlanganiso ngokuthi amasivu thina ade hambe efundisa abantu kabanzi ngokuqakatheka koba kokuphatheka oyibhaleni i-constitution. Xa kuyikuthi kwankhona abanye bethu bephandle, ontanga bethu bephandle, kodwa besisa ukuthi besincedise. Ngilesifiso sokuthi kwankhona alibana ngakuyenziwa nalana ama-dialogue meetings, kwanisa ukuthi kuhambe sikhuluma labadala lawo umbe bekwanisa ukuthi ndizile bebuye ngapha bezoyenza bezovota lathi. But izizathu zokuthi waye waphuma kulabanye abaphuma kuyilokhu ukuthi enxa yabasavumele ukuphenduka la xa sisizwa from the corridors wakuzwe ukuthi alo wahamba wahamba akavunyelwe ukuphendula labasolongo izinto zeke ukuthi zinjani but layina lokhu nasesitiniweyo ukuthi yonkona ivoyisi yakhe izwakale ngale ihambe kufundisa abantu abaningi abatha nidi emakhaya lakwezinye indawo emaphandleni lapho kuthi yonkona abantu they don't know ukuthi yini okukhona iy'ngqondo zabo vele sezakungcolisa anyway ukuthi yonkona bazi khonokho abakutsheliweyo and batsheliwe mbane nalo batsheliweyo okunye akula into abayizwayo ngaphandle kwakhonokho abalakho information eyi-one abalakho at least if they get information bevuleke amehlo bebekwazi ukuthi kwangona yini kahle kahle okukhona ezini okungaba khona because sengesikhathi we have already normalized the abnormal sometimes we think khonokho ku-abnormal sibona ngathi ku-normal but now if someone can come and tell you no izinto kufanele zihambe kanje not ngendlela ezihamba ngayo
ilanga likazibuse seliyafika ke bhuti wami awungitsheleke uzizwa kanjani ngale langa
hayi ndisendisavela kahle kahle kimi kuphela mphombo ukuba kwazi kuphela ukuthi kuthiwe iZimbabwe yathola uzibuse but especially kwelethu iside leli uzibuse efikile nalo ukuthi angikwazi ukuthi konkona kwakuphilwa njani njengoba thina basithi singama-born free kungakabi lakhona oku but mina uzibuse wangikhona hhayi cela ukungakhulumi ngaye kakhulu esikhathini esiningi kuphela you see people celebrating and ukucelebrate-a those people kunalaba abavodwa abasehlangothini lonalo liyanga bevoda
kodwa njengomuntu osakhulayo oyisizalwane seZimbabwe awungitshele ufuna umehluko onjani uma sesixoxisana ngendaba zombusazwe njalo ilanga likazibuse
mina umehluko engifuna ukuwubona ukuthi ngibone abantu abatsha labo befakwa phambili yanolisenga ukuthi abantu abadala akabaphume we still need their guidance
hhayi sikuzwile kahle Ncube uyihlabile le ndaba kahle uyazi mfana kithi kodwa isikhathi kungathi sesidliwe ngumangoyi ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo belimamele uhlelo lwabasakhulayo lapho mina lo mnumzana Kelvin Ncube ongumuntu olwela amalungelo abasakhulayo eVictoria Falls Oliver Lisayo nguMike Hove bafethu lilale
ngesizwe uGibbs Dewey weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko
Awin be ba silale mawin be ba silale mawin
Yebo kambe zulukandaba lingalithola njani khona ngapho ke ngemakhaya mina lapha ke ngiyaphila Ye kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokudliswa ukuthi kambe ukudliswa kuyini umuntu okuthiwa udlisiwe longadliswanga umuntu onjani So ukuze ngikhulume ngodaba lolu ke indonko sazana Stars Tebe Mate lomnumzana ke uzinti uthandeko zinti mkandla phela lezi zingcwethi zamasiko esintu ye baba mkandla kunjani
hayi ngiyaphila dube linjani lani mahlaba ezulu elilalele
ye ntemba baphila sibili kakhulu ye mabhoqo ungawutshona njani uyaphila sibili
ngiphilile baba dube linjani
hayi siyaphila kakhulu so asikhulumeni ngokudliswa sibili lapha ke ngikase ngawe Mathebe So ke nxa sikhuluma ngokudliswa vele umuntu udliswa ngani?
Ah. Dube. Umuntu uyadliswa, ukudliswa kwendoda yikuyilalela, wenze konke kufunayo lalapho ngahambelani lapho khona umkhangela ithuba lokukhuluma laye ngalo. Umncengancenge unaka luphansi ukuthi hayi baba lokho anelitheni kwenza izolo kakulunganga. Libonisane kuhle la umphuluphulula. Ubusu sithi nxa uphakathi kwabantu nxa ekhuluma uzithulele linde ukuthi ndiza kuyakhuluma laye sisobabili indodana leyane njalo uzathi nxa uphakathi kwabantu ithi khona yona ebantwini awamufazange imshawudi owamufazange imhwabheli phakathi kwabantu ngoba lawo yabo uvele weshile kuyo nxa ukhuluma laye owesithathu ke ngiyosezahambe sithi idlisiwe ngoba phela ayizake izwakale icabana layo phakathi kwabantu kathi wena uthi ukudliswa yikwenzayo
mana sizwe-ke ukhabo khabo ukudliswa sibili kuyini sizokuthiwa phela uzokuthiwa kulo msila empankwa into ezinjalo
ngivumelana lo mabhoqo lapho ukudliswa dliswa yikho lokhu akhuluma ngakho ukuzwisisana ukuthobelana omunye lomunye ungaphakamthelani amazinto laphambi kwabantwana lasemhlangano nomunye angaphambanisa kule ndawo lezikhathi zokulungisa izinto ezinjalo labo ababona bangabona indoda enjalo nxa ithwalo ile moto ithwala unkosikazi wayo imoto imvulela izivalo kumbe senza lokulala ukhuyana yinto bayathandana bayathembana kuthiwa wadliswa kanti lokho sikhuma kwemsila embakwa Dube yiko sakhula sikuzwa ukuthi umbakwa wawubonwe la msila lapho ubhoda lendlu kwenzela ukuthi indoda ungawuquma umsila lwana ufraye lesithebo indoda la izatshona ibhoda lendlu njengomakolwane ongela msila ukuthi kuyasebenza lokho mina kamboni ngoba okunye lokho abangadliswa ngabo amadoda kodwa imsila embakwa kumbe yini lokunye okwenyanyeka esingazake sikukhuluma emoyeni kuyalinza lo mzimba womuntu uthi uyasebenza mba kusebenzi hhayi ngokunye kodwa ukudlisa sili engikubona futhi engivumelana lako ohlambululekileyo okungelani yilokho uthiyo umathebe engivumelana lako kakhulu loloko wawuthi imsila embakwa amakhala empisi kumbe ini hhayi kwakukhona kukhona abantu vele banjalo banabuqhubeka bekwenza khona lokho uthi kuyasebenza hhayi kangazi
ye maBhoqo phela siyezwa kuzokuthiwa izibindi zemdlokani kuzobuya lokunye njengani ongakhulumeki kodwa-ke akukho yini ukuthi umuntu achaywe ngesigodo nje agcine echumile into ezinjani
hhayi angali mina ukuthi abafazi bangathelela amadoda imikhuhlane yezinto ezidliwayo izidliso lezo izidliso yimikhuhlane uyabe watshelela eceleni loo mama ukuthi indoda ingadla umsila wombangu iyalunga akusikho khonokho indoda idliswa ngothando lokuzehlisa kiyo yikho kuphela umuthi uyiqhubele lokho walanda ukuyakwenza emzini wayo hhayi ukuma laphana indoda isemsamo wena ume emnyango obamba iqolo ikubiza hhayi okuhle ikuthamba nje kubaba umthambele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha
hhayi-ke zulu kalindaba wakwa namhlanje sima lapha-ke kudaba lethu lolu lokudliswa sizaqhubeka ngalo ngeviki ezayo sibongeke ubaba uthandeko zintumkandla lo mama-ke ustars thebe mate siyaqhubeka labo futhi ngeviki ezayo oluyivalelisa-ke lamhlanje ngenjabulo umthembo sithemba ugibs dube silale
le yi-studio 7 esakaza ezimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-voice of america ese-washington ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we-studio 7
ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli inkomo njengenjayelo silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli kuhlelo siyabonga kakhulu ngelanga lanamhlanje sikhangele ukuvuka kukajesu
liqakatheke kanganani kuqakatheke kanganani ukuvuka kukakristu
kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi ngabe uKristu wafa kuphela engazange avuke wayengasoze abe nguye umkhululi wabantu wayengasoze abe nguye uMesiya abantu ababemelele ngaso sonke lesi sikhathi siyakwazi ukuthi singakhangela umbhalo kusukela kuGenesis ukuwa komuntu umuntu ehlamukela uNkulunkulu siyafumana ukuthi uNkulunkulu wathembisa ukuthi umuntu uzakhululeka njalo ekugqilini besono ekuweni kwakhe ngoba siyakwazi ukuthi ukuwa komuntu laphana umuntu ewona ehlamukela uNkulunkulu akuzange kuwe umuntu kuphela kodwa yonke into yadalwa nguNkulunkulu yawa kungabe kuyisihlahla kungabe kuyizinanakazana kungabe kungumhlaba ngkwawo wangena phakathi kwesikhathi esinzima umhlaba okweminyaka eminingi singakhangela isikhathi sika-Abrahamu uNkulunkulu equma isivumelwane labantu siye kuMose ngokwakhe uNkulunkulu ekhulula u-Israyeli eGibhithe konke lokhana kwakungumfanekiso wona lo ukuthi uJesu uzakwanisa ukukhulula abantu esonweni. Manje uJesu lapha nesefile siyananzela ukuthi abafundisi bakhe bachitheka, bonke abantu bayakathana ngoba abantu babengakholwa ukuthi uJesu uzavuka njalo kwabafileyo. Kodwa siyabona ukuthi singakhangela kuMarko ichapter ka-16 iyakhuluma ukuthi kwathi isabatha selidlulile uMaria Magdalena loMaria unina kaJakobe loSalome bathenga amakha ukuba bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweziki beza elikeni ekuphumeni kwelanga bakhulumisana besithi ngubani oza kusigiqela ilitshe lisuke emlonyeni weliba na. Bathi ukukhangela babona ilitshe seligiqiwe lanxa lalilikhulu. Kuthe bengena elibeni babona insizwa yembethe ingubo emhlophe ihlezi kwasekunene bamangala kakhulu. Yathi kibo, lingamangali, lidinga uJesu waseNazaretha obebethelwe, uvukile gakho lapha, khangela indawo lapho bebembeke khona. Kodwa hambani litshele abafundi bakhe kanye loPetro ukuthi uza kulandela ukuya eGalili, iza kumbona khona njengokutsho kwakhe kini. Kusho ukuthi lapha siyabona ukuthi singaze siye kathesi ko-Israyeli. Akhona amathuna abanye abantu alokhu ekhona kule thuna lika-Abrahamu, uyabona amathuna kaJakobe labantu abayehlukeneyo. Kodwa ungaya kuthuna likaJesu ulotshiwe ukuthi kasekho, wavuka, likhona lona lelo thuna likubhaliwe e-Israyeli. Kutho ukuthi lokhu yinto isiKristu egcile ngakho ukuthi uJesu wafa kwabafileyo wavuka njalo, evuka esenqobe isono, wanqoba ukufa. Ngenxa yokuthi siyakwazi iBhayibheli lithi lona isitha sokugcina esizanqotshwa ikufa, kodwa uJesu wakunqoba ukufa. Njalo siyananzela singabuyela laphana ngemuva siyakhumbula ukuthi uJesu wamemeza wathi yena sokuphelile. Kutho ukuthi wayesitshona, wayesithi sokuphelile ubugqili bomuntu buswa yisono, sokuphelile izithuko zonke umuntu azithola ekuqaliseni kuGenesis umuntu azawe. Wayesithi sokuphelile ukufa khona ngwakho, sokunqontshiwe, ngenxa yokuthi lo umuntu okholwa kuJesu yathola impilo enaphakade. Siyananzelela ukuthi ivangeli leli singayidlula kuMarko siye kumsebenzi yabapostoli. Siyananzelela ukuthi sebebona ukuthi uJesu usevukile kwabafileyo, wabuyela njalo ezulwini, wabathiyela amandla okuthumayela. Yikho ibandla elakhiwa khona, ibandla leli esilaziyo kathesi likaKristu lakhiwa phezu kokuvuka kukaJesu, phezu kwamandla okuthi uJesu wavuka kwabafileyo wanqoba ithuna.
Akuyiqibe
baba, ngegama likaJesu siyabonga namhlanje ukuba amandla avusa uJesu kwabafileyo yiwo amandla asebenza kithi, yiwo amandla asebenza phakathi kwebandla lakho. Ngakho siyathandaza sibeka bonke abagulayo namhlanje abangaselathemba ukuba uNkulunkulu bavuse, ubanike ithemba ngegama likaJesu, bebekwazi ukuba wena ukukholwa kuwe yiyo impilo enaphakade ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu labalaleli, balale kakuhle igama lika Jesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Yesizwe umculo we Man of Influence besithi kanye nawe.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami,
yacela
ngiyacela mani hamba kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Mani hambe mihla yo
kanye nawe nkosi
kanye nawe nkosi
anyifisi
anyifisi yoni mfuyo izeke minkosi.
Umculo we Man of Influence kanye nawe inkosi olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.